Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 2 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami.
Inani labantu ababanjwa iCOVID-19 nisuku ngosuku likhuphuke ngesilinganiso esikhulu lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo.
Kakuqulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela kum-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe.
EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko eza kwenziwa ngohulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 isuku ngosuku likhwele ngesilinganiso esesabisayo lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo. Ugantsha lwezempilakahle luthi abalikhulu lane babantu laba 104 ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo. Luthi njalo akekho obhubhileyo. Kusikhathi esedluleyo beselehlile kakhulu inani lababanjwa igciwane leli lidlalela phansi kwekhulu. Abanye banakanela ukuthi osokukhweza amanani la kungaba kungumkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron lanxa nje uhulumende esithi usadingisisa ukuthi usukhona eZimbabwe na kumbe awukafiki. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Ye, liqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze, ukhetho lube khona kuvotwe, imihlangano yenziwe, ibhola lidlalwe, abantu baye ezintweni zonke lezi abafanele bazenze. Okukhulu ukuthi nxa besiya kulezo ndawo bazibathatha amanyathelo okuzivikela. Kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa ngoba alidluli leli wane lisesekhona kwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa izizabe iqansa litshintsha njalo imkhakha kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye. Kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lomkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki. Ngoba so kule viki utholakele lumkhakha kwele South Africa la kwele Botswana kodwa ele Zimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphuza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi, lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. Bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi ayise sikutholile lokho, kodwa angithi vele siphila ngaphansi kwezanu PF iyafihla izinto ezintshe khona kuqhakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele bavikelele lizwe ngendlela efaneleyo kodwa ke nxa bevinjelwa ulwazi lufihlwa kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakhalo wegcina ugciwane usukhona selimemetheke kakhulu selibulala abantu abaningi ngakho ke kuyathi ngakala ukuthi leyo information lolo lwazi lombiko ufinyelele ebantwini kusesemanje kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje
Sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe umkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo okuyinto esolwa ngabanengi ulubona njani wena lolo daba
Iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane le-corona selikhona lizahlala likhona okwesikhathi eside alisoze livuke lihambile ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenzi ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenzi iziqondiso ezinjalo iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu uzikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku-constitution ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona abantu bavikeleke ngendlela enjalo kodwa uhulumeni weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu lokho kufanele ukuthi kulungiswe ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke ngoba abantu bacina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhunywa nguhulumeni
Umnumzana efihlela ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ivandla le MDC Alliance selisoleke kakhulu amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze aguqule imithetho elawula ukhetho ngoba kudala sowakulungisisa lokho elandela iziqondiso ezabekwa ngumanyano weSadaki eziphathelane lokuqhutsha kokhetho olukhululekileyo Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU PF Politburo eHarare izolo. Uthe labo abaqhuqhuzela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kumbe ama-electoral reforms nesingisi abakwazi abakhuluma ngakho ngoba nxa bebuzwa ukuthi kahle kahle yiphi imithetho abafuna iguqulwe abalampendulo ecacileyo. Lokho kuphikiswe ngamabandla aphikisayo sithi uMnangagwa wazimhlophe okumele kwenziwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe olwamukelwa ngumuntu wonke njalo kulungiswe ezombusazwe lezenotho zona ezingamanga kuhle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngabafuna kulungiswe.
Sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina beMDC Alliance sithi kaguqulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela kumCIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. Okwesibili in announcement le telling of results zonke ezama MPs ama senators ama councillors lama president azikhalwe azivalwe zipublicize kuma wards ngoba okwamanje i telling noma ukukhuluma ngama voti ka president kakhulunywa ngawo awadikilewa kuwodika awadikilewa ku-constituents ayaphonga ukuthwalwa nje handiswe ku-headquarters yikho abafika ba-ede khona ngabe ba-announce sifuna ukuthi kuqulwe khonoko ukuthi ama-elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe announce ward aka-president lawo ukuze kuyefika ku-district kuyefika ku-province kuze kuyefika ku-national hayi khona ukuthi ama-vote ka-presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ucine sekuannounswa ku-national headquarters eHarare khonoko two okwesithathu sifuna kube li-transfer amapholisa lawana okuthiwa ngama-constabularies amapholisa wezigaba ongqoza bengasebenzi kuma-elections ngoba ngabantu be-party njalo sifuna i-media reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku-ZBC njengalokho kwenziwa kuzalo
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho e-ZEC lithini ngayo
sifuna i-ZEC ingatshengisi inketa bechavi lokuthi wena uvela ngaphi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufuna kuzwa izani ukuthi yenzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganiswe emthethweni ngitshola ku media ngitshola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezani PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba sebejayele ukutshontsha
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wasikhulumeli seMDC Alliance sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi umongameli Mnangagwa uqondile
ukwazi nasilandela konoko qo okwabekwa yifadalo onyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyizimbabwe kuphela sayenza simanyele lamazwe efadalo yenza ku-uniform ndikuyahambelana lakho kwenziwayo okwenziwa amazwe efadalo lanxa sihamba siya-observa khona ngale amazwe observe lana kuyabe kuhambelana kodwa laba abane abafunayo laba ukuthi kube nama-electoral reforms hhayi yina abantu abathi bona bahambe ngoba beyicela ama-sanctions ngani bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bekumethethi bona umumo lona ama-sanctions unethe unzima ebantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe ama-sanctions kuqala
abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala i-ZEC ilamalunga ayamele kucele lezanu PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi i-ZEC ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezitshiyeneyo eminye imithetho emele iyesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
yazi inkomo i-ZEC izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kurhulumente engakayi ku-ZEC abudingi thina lokwana nkomo kodwa i-ZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje ngomo ongazanga asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kuliphi kwezinye inhlabo noma njengakuthi kanti sikhonapho kulabantu abanye abaseva ku-government abaseva ngaphi abangena kukhomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo lakho abanye amabantu bangena kubuzethi kwapha ezombusazo bangena bakhona babakhona kuzethi khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bale beshole ukuthi abantu abathile babe basebenza kurhulumente noma bekuzakhe kodwa i-ZEC izimele yodwa sinakukhangela futhi kakhulu ukuthi i-ZEC impumela nale yaba khona i-opposition labamalunga ayidani lephalamente kanti mina yinto ngibatshalenje ngakuhambela lephalamente nimale sifuthwa kwalokuhambanga kuhle mina phela ukuthi lana alikhethwanga phela nezinye indlela lingavumi phela ukuhamba ephalamente mina le ayilalikhethwa kodwa bakhona ephalamente ngenxa yokuthi bayi-product ye-ZEC yena leyikhona bayisholayo
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF Kusenjalo umongameli Mnangagwa uguqule ipolitbiro yebandla lakhe isolo wakhetha umkakhe u-Auxillia Mnangagwa ukuba ngunobhala obona ngezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mnangagwa ube ngumsekeli kanobhala obephethe lesi sikhundla. Umnangagwa ukhethe njalo umnumzana Christopher Motswangwa ukuba isikhulumeli seZANU-PF kulandela ukubhubha kobe kulesi sikhundla umnumzana Simon Khaya Moyo. Okhulumele ibandla okwesikhatshana ngesikhathi uMoyo engezwa kuhle umnumzana Mike Bima usengusikomitshi waleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi kulezikolo ezizimeleyo esizivaliwe ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. IZimlife ithi umbalisi wekolishi leNasti umnumzana Dumisane Madzivanyati usexotshiwe eplazini likamnumzana Sipho Sami Malunga ele esidakeni eUmguza. Izithunywa zenkantolo zibikwa zithethe impahla yakhe zayijikela phandle. IZBC ithi abamasiko labokholo lwesiKristu sebebambe iqhaza kumkhankaso wokuqeda umkhuba wokwendiswa kwabantwana. Isayithi yona ithi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokitshini letshabalala koBulawayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7, ngithanda ukubulisa abasakazi be Studio 7 ontungamili. Ninjani ku Studio 7? Sanibonani balaleli be Studio 7 eZimbabwe yonkana nje. Okhulumayo engubakusani, bakisani mlotshwa ngikhuluma ngase South Africa. Yeah, mina ngikhuluma ngumlandeli wecembu eMthwakazi Republic Party. Ngithi sonke masithi vuka Mthwakazi vuka, yithi abantu, abantu yithi. Silweleni ilungelo lethu singabantu baseMatabeleland. Ngithi vuka Mthwakazi vuka.
Sanibonani njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli bonke, ninjani, aniphile? Ngobingelelayo ngiphisilani kwamadlambuza hlala sekhona. Ngithanda nam ukungena futhi engikuzwa endabeni lezenye esilethela zona emfokamoya laphana weZANU-PF makukhulunywa ngele vidiyo ethrendayo yokuhlaselwa komsocha owezama ukuthi avimbe umuntu odale umonakalo umbo wezingozi kodwa watholakala sehlaselwa. Ngifuna ukuphawula phezu kwendaba kwempendulo yakhe asilethela yona, athi labana abantu ababeyenza ukushaya umsocha lwana bezokumkhipha amazinyo yizigebengu nje ezingahlangene nebandla leZANU. Engifuna ukuya kukhona ukuthi okubonakalayo laphana imoto yeZANU abayisebenzisayo imoto lena uma beyenza imisebenzi yeZANU ingako ifake i-emblem ebonisayo ukuthi imoto yeparty. E-driver ngabantu uma beqoqa abantu besiya emhlanganweni besiya kuphi kwenza yonke nje imisebenzi okuchaza ukuthi nalo msebenzi bewenza laphana njengoba bebetshalwa umsocha bezebemgibeze ngenkani. It's part of umsebenzi wabantu beZANU.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 basakazi, ninjani nabalaleli. Ngiyalibingelela nonke ngiyalibingelela basakazi. Hayi mina kungijabulisayo nje ukuthi ngibona ibandla lezi baphule indlondlobala yise nje abanye belikhuluma kabi. Angibasoli ukuthi abazi. So umuntu ongaziyo kwesinye isikhathi uyamlalela omunye engene ishade etshane lezihlahla omunye ke njalo. Abanye abantu akubajabulisi ukubona izaphu indlondlobala. Abanye baneyilonda esingazazi ukuthi iyilonda zani. Kubezwa bethi izaphu iphalazwenini izalo. Akusinkulumo yomuntu ocabangayo le. Izaphu nayo is the opposition party, although i-revolutionary party. Akutsho lutho lokuthi singazi uyikhulume kalo kanje ukuthi iphalazwenini izalo. Lokho kukhombisa ukuthi umfowethu lo bekhuluma mphendula yena ngqo. Akanayo kwayena ihlonipho. Uhlulayo udelela yona izalo, edelela iparty la ezama njengawe njengoba uzama ukuthi ukhitshizwane. Wena umuso siyasukelisa. Asihloniphaneni masingabantu. Singali sodwa singabantu bakomthwakazi. Singabantu bomthwakazi sinjalo kodwa sisemaphathini ahlukeneyo. Asiwahlonipheni, asihloniphaneni ukuze kubonakale ukuthi esikwenza sonke siyenza into eyodwa. I-enemy izwano PF lokho ngeke sikufihle thina esingafuni ukucatsha etshanini. Izwano PF inkinga yeZimbabwe. Isifo yizano. Satanist izano. So usukelana nezaphu ethi izaphu yayigwinywe izano. Igwinywe izano kwanini ngoba iuze ibe unity of God kwakunama reason why yaba njalo is because abantu babebulawa yizigebengu. So ezinye izinto umuntu kumele ukuthi uma ekhuluma azibuze ukuthi ukhuluma le nto uzama ukubukisa or uzama ukwenzani. So abantu abayeke ukungahloniphani, abayeke ukubukisa izaphu, beyenza ngathi into yokuhlekisa.
Sanibonani kwi-Studio 7, nginelamigama u-Adolf Shaba. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba eyenzeka eZimbabwe ukuthi kuba nabantu ababulawa nge-political violence ngonyaka ka-2021. I-ZANU PF lokhu isaphila ku-Stone Age Live. Angiboni lapho siya khona ngalaba abantu abacabanga ngale ndlela, abantu abale mqondo efileyo, bahlala bezivikela nje ngezinto ezingenzi isensi, ezingenzi ingqondo. I-ZANU PF kunjengabosathane uqobo lwako. Uma ufuna ukubona umfanekiso kasathane ubona i-ZANU PF ngoba izinto abazenzayo. Waza khumbula le ndoda ebulewa emaswingo makuthi uyabuka ngubaba wabantwana, ma abantwana besala bengenayise nxa ukuthi abantu bababulewa i-ZANU PF. Impilo enjani enjalo? Ngathi uNkulunkulu engasisiza bephume baphele bengaphindi babe khona laba abantu ey'mpilweni zethu.
Ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu ababili abavele kwele South Africa ababanje umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron kwele Nigeria. Umsakazi omunye uthi njalo abezempilakahle ezwekazi laseYurophu bathi baphakathi kokukhulumisana ngamanyathelo abangawathatha ukwenqabela umkhakha omutsha lo agoqela ukuphoqa uZulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usufikile kuleli lizwe kulandela ukutholakala komuntu wakuqala olawo izolo esabelweni seCalifornia. Isiphathamandla esikokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane eMelika, umnumzana Anthony Fauci, utshele intatheli zindaba ukuthi umuntu lo uvele kwele South Africa mhlaka 22 ngenyanga edluleyo wazobonakala ukuthi ule coronavirus mhlaka 29. Wengeze wathi lo muntu wahlatshwa amajekiseni womabili ye-COVID-19 njalo akekho esimeni esibi. Ekhuluma phezu kwalumkhakha kuthange umongameli Joe Biden uthe kasoze avale ilizwe lakhe lanxa ungaze utholakale. Uphinde wakhuthaza abangakahlatshwa ukuthi bahlatshwe kanti lalabo asebahlatshwayo uthe kumele bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot. I-World Health Organization ithi umkhakha we-Omicron lo usufinyelele emazweni angamatshumi amabili lane 24 agoqela yona iMelika, iBritane, iFrance, iBotswana, South Africa, Australia, Netherlands, Germany, lamanye. Sixoxele osebenza kwezempilakahle eMelika uNkosazana Brenda Moyo.
Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kule mibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho bekusenzakala ngeDelta variant. Sibonile lo dokotela weSouth Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lo mkhuhlane echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le iOmicron abaguli kangaka. Ngakho njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zabakudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazi-ke ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini u-Omicron lo esesabalala engena kwamanye ama-states kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi ye-Africa kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kwezescience zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le-variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezedluleyo umongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama-lockdown. Uthe okuqakathekileyo yikuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokho okuthiwa ngama-booster shots ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, umongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama-booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela i-Omicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazame ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa-ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. Umongameli Biden yatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama-lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakaleke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona ke njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisa nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, iyangaphi, ivela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhlekelo nolo lokuthi ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.
UNkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika. Kunjalo nje umfundi ongumfanyana oleminyaka elitshumi lanhlanu odubule wabulala abafundi abane kwesinye isikolo eMichigan kuthange umiswe enkantolo izolo esethezwa amacala okubulala. Umsolwa u-Ethan Crumbly ubikwa esebenzise umpopo kayise. siziphethe ngebezihamba phambili. Inani labantu ababanjwe iCOVID-19 izolo likhwele ngesilinganiso esesabisayo laya ku-712. IMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko ezakwenziwa nguhulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.